Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kumfumfu 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli welubane isti edalele parlamente kubandla leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube uthi uyathokoza ngenhlelo eziqhutshwa ngukhulumende ezentuthuko kulesi sigaba.
Laba sikhuluma ngeklinikhi eyakhiwe within 100 days ibisuke phansi yayaphutha kwafakwa amanzi okukhangelela ukuthi kusiyaphela umnyaka ibivuliwe. Ilupane hospital iyagijima ngenye indlela engayisiyo eyayisenzakala ekuqaleni.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngamankampani avela kwezinye izigaba zelizwe athola imvumo yokusebenza kulelo dolobho kodwa engaqhatshiyi abahlali bakule ndawo.
Sisukunyiswe izakhamizi zeCountry Park yizo ezithe ziyamangala ngabantu abangakwanisi ukukhuluma ngisho u-awe esiNdebeleni asebesebenza imisebenzi izakhamizi ezikwanisa ukuthi lazo ziyenze.
Izakhamizi zeChelanyemba eMatopo zikhala izimathonsi ngenkomo zazo ezithi zintshontshwa ngamasela awechanya wogwe eGwanda South engabotshwa.
Amasela ekwanisa ukuthaka abantu belamapholisa ngokuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenalo into eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwele inkomo zakhe. Hhayi madoda, sisukumeni sonke njengoba kusase kuyaye kukuwe.
Sizalethulela ingxoxo lomculi uErnest Sebata ohlala eBotswana ngedlalade lakhe elitsha. Nezinye indaba kuwona lo msakazo weStudio 7. Umeli welubane isti edalele parlamente kubandla leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube usetshayele umongameli Emmerson Mnangagwa ihlombe ngathi kuqhutshwa kwenhlelo esigabeni sakhe ngokutshetsha selokho wangena embusweni. Unikeze umzekeliso wesibhedlela seLupane Hospital, ikilinika eyakhiwa esigabeni sakhe, kanye lenhlelo zokuthelezela. Uthi akusoqiniso ukuthi inhlelo lezi ngezokukhankasela ukhetho.
For the first time, into eyenzakaleyo eLupane East ebe isimanga, njalo lokho isimanga namanje. Ukuthi isibhedlela from the ground kungelalutho, ikliniki isuke itshaye ize iyephutsha umduli. Bekuyinto emangalisa ngoba sijayele ukuthi sibone thina amakliniki ethatha iminyaka ku-planning stage. But laba sikhuluma ngeklinikhi eyakhiwe within 100 days ibisuke phansi yayaphutha kwafakwa amanzi okukhangelela ukuthi kusiyaphela umnyaka ibivuliwe. Ukhangele njalo lesidlela okugijinywa ngayo esibhedlela lokhu kuqalise ukufakwa izimali ngi-government. Ilupane hospital iyagijima ngenye indlela engayisiyo eyayisenzakala ekuqaleni. So lokhu kuyatshengisa ukuthi kulama-improvements akhona ku-new dispensation.
Inhlelo lezi uzibona ziphutsha yini? Ngoba siyabona abanye bathi kuvele kuyisithembiso zebandla leZANU-PF nxa sokufika isikhathi sokhetha.
Nxa sikhuluma ngebubi lupane irrigation alubana sikhuluma ngokuthi kube kwazotshaywa ihlahla ukuthi kufanele kulinywe ngabe silokuthandabuza. Kodwa lapha sikhuluma ngohlelo olubuye lwazovulwa okusemthethweni ngemva kokubana sokulinyiwe ingqoloyi engaba ngama-hectares 180 hectares okuyinto esibambeka ekhona ku-ground. So ke silethemba lokuthi inhlelo zonke zizaphutha ngoba umongameli asomuntu okhuluma ngomlomo kodwa ngumuntu okhuluma ngento eyenzakele. Leli irrigation isivuliwe ingqolo yakuqala 60 hectares isivuthiwe isikhangelele ukuthi ivune. Lamanye i-120 hectares layo ikhangelele ukuthi emalangeni yabe isivuthi. Igwayisha ngane demu isisezingeni elikhulu okokuthi kusiyafika uDisemba siyabe sikhuluma ngento evuliweyo. kade yakhulunywa since 1940 but now ayizange ithathe even 3 years kodwa sokulokunye okwenzakalayo. Sikhangela inhlelo eziningi ezisungulwe ngumongameli zikhanya ziyaphusha.
Lo mnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East edalele ephalamende njalo ekubandla lezanu PF esixoxelayo eseLupane. Kodwa umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe uthi kusobala ukuthi ibandla lezanu PF likhankasela amavoti njengenhlala yenza ngoba inhlelo eziningi azigqitshwa.
Kusoze kuthi ngenxa yokuthi baye bayafika eLupane bafika bavula inhlelo zokuthi kuthelelwe bese kuthiwa idamu lasegwayi nohlangane nalo yindaba endala kade yabakhona iculwa sokuze kuyi 41 years. Ukuthi namhlanje sokungaze kusijabulise lokho mbongazathi siyabe sesiziphatha njengezingane ezincane. Akusimgwaqo wasenkayi wodwa okade wathenjiswa ukuthi uzovuselelwa akuhambeki uma usiye etsholotsho umgwaqo wakhona sebeze ubalekela bahambe bedlula esolusi baye ebhoda le kombamba besiya etsholotsho nowasekhezi na yonke nje imigwaqo kwelakithi la wasemandebeleni ifile abasithandi laba bantu bazoqhubeka nje kudlalwa ngathi kuthi mase kuyofika kukhetho oluzayo olunye hhayi lo leso olubhekileyo uzokuloku sakhuluma indaba efanayo.
Lokhu liqiniso yini ukuthi kukhona osokufezekile kumbe lokho kufana nje laqala?
Sihleli sibabona abantu besuke eMashonaland bezosebenza eMathebeleland. Imisebenzi ekadingezwa ngabantu beMathebeleland ukucenta umgwaqo wakobulawayo usiya eFollows akudingi khona. Kufuneka nje ukuthi udle isithwala usuthe ukusuke lapho uyosebenza ugamula isihlahla ucenta. Likhona bani lelo elidinga ukuthi umuntu azaza akhulume isiyona ukuthi acenta umgwaqo. Akukho lutho solutshintshile kupolisi yezanu ngeMathebeleland. Kuyathathwa izinto, kuyagetshwa igolide kubonyathi laphayana, kugcela amakorokoza angasiwo lawa aseMathebeleland kodwa abuyale kuboshurugwe. Avikelwa nguhulumeni ngokwathinte sebeze begebha nasemzini yabantu nasemangcwabeni abantu nasezitendini zabantu bavikelwa nguhulumende. Kumele kutshintshe konke lokhu.
Lo mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu esixoxelayo eseSouth Africa. Kansila weCountry Park kobulawayo umnumzana Kitwell Mujuru uthi ziningi inhlelo zentuthuko aziqhubayo ewadini yakhe selokhe wanqobayo kukhetho olwedluleyo waba nguye yedwa owebandla lezanu PF phakathi kwabanye bakhe abangamachumi amabili lasitshiyagalolunye kumanisipala walelo dolobho. Asizweni echasisa ngalezi nhlelo.
So far ngingenile mina i-improvement ezengiyenzile eCountry Park, I think within 3 years we've managed to build a school ehlala kuze bekungela primary school e-council using devolution funds. Abantu abasebehamba esikolo. There's the main bridge that links the old Cult Park to the new Cult Park. It has been outstanding for years. But within my first day, there's now a bridge and we've charged it. It's 2 kilometers. Mabhasi sehamba. Ingena futhi ihlalani kuhle ibingela manzi. The council wanted 3,000 development levy for one to get water. I fought very hard and then Sakina Seretima Lena to only 300 RTGS for one to get water. Now 95% of Sakina Gusi, they have got water now. The next 2 years, there was a school with a different story to be different Country Park.
Ngokuqhamuke inqaba ngqoza eCountry Park, waze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole umnumzana Mjuru ngokuthi kungani encedise inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha ikliniki endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqhatsha izisebenzi ezingaveli kobulawayo kumbe eMathebeleland. Kodwa uCouncillor Mjuru uthi uyalulungisa lolu daba njalo phakathi kwezakhamizi ebezikhonona uhle wathi kuqhatshwe ezinye zazo.
The community I'm coming first, Cultural Park is the biggest one. I'm a youth man and they are now drug addicts. They're not showing seconds. So my baby, we are going to create 2 seconds for my youth. So we are talking here and there. Already, we are 32 guys who are locals. We're not pumping around them. They are yet to employ another 15 from the locals.
Kodwa umnumzana Mofati Phiri obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association uthi okukhulunywa ngumnumzana Mujuru ayisikho okwenzakalayo. Uthi kuyasolisa ukuqhatshwa kwezakhamizi lezi.
Ababili laba abakhathileyo athe omunye ukhulu nomunye umfana so ngize ngambuza ngathi kathi amasela emanengi kangaka lapha wena usethe ukuthi wena uriduce ugama ukhona lapha uyethatha umuntu omdala uthiya abancane uhamba njani so uthetha omunye ungaba umkhulu omngomani kulendlebe ezinkulu omngomazibaba so ethiya abantwana abancane sekathi kukhona okwazokuchamana
uphinde wasola ukhansila Mjuru ngokuqhuba inhlelo zamakilinika kungakalungiswa ezengcekeza isiwage kodwa umnumzana Mjuru uthi udaba lwamasiwage lusalungiswa
isiwage circulation we have got only 3 segments as this sewage out funds permitting we would have loved if we had sewage out but it's a work in progress we are getting there we'll get there issue is a swamba siyakhe isibhedlela
umnumzana Phirile umnumzana Mjuru wavumelene ukuthi amankampani ezigabeni zeMashonaland yiwo athola imisebenzi ngamathenda edolobheni lakoBulawayo.
There's another company from Harare, a developer about 1,300 stands just behind Tategulu Primary School. I've employed 20 guys from Kautz Park because that's my policy. Any company that comes to Kautz Park, the workforce comes from the locals.
They contract in a young time, Masimba, it is running with dump site in Bozinadi. So they are only 40 occupy over the foot back to the corner. The foot is still a corner to the house without my data working about the exclusive.
Umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi uthi izakhamizi zibamemile njengebandla leMthwakazi Republic Party ukuthi bangenele kulolu daba njalo usola umnumzana Mjuru kanye lokuphiwa kwenkampani yeHarare ithenda.
Umjuru he is not on resident site. Akakuvezi sobala ukuthi ungukhansila weKhadri Park kodwa emele izakhamizi zeHarare ngoba thina size sisukume sisukunyiswe izakhamizi zeCountry Park koBulawayo yizo ezithe ziyamangala ngaleso senzo esenziwayo ziyamangala ngabantu abangakwanisa ukukhuluma nje uawe esindebeleni asebesebenza imisebenzi izakhamizi ezikwanisa ukuthi lazo ziyeze so umjuru mayethu umele izakhamizi kutsho ukuthi umele izakhamizi zeHarare kodwa yena efakwe ukuba ngukhansila izakhamizi zakoBulawayo ezeCountry Park
umnumzana Mjuru uthi inkampani esebenza eCountry Park evela eHarare izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola imvumo yetenda. Kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi izulu lesikhukhula eSudan leSouth Sudan lithwalise izakhamizi amagabha avuzayo ngoba selibhidlize izilimo lokunye abaphila ngakho njalo kulukhuni ukufinyelela indawo eziningi ukuthi zithole usizo. Abakhankasela ukuthi abesifazana bebe lelungelo lokukhupha ingane eziswini eMelika batshengisela namuhla esigodlweni eWashington DC kulandela ukuvunyelwa komthetho lo edolobheni leTexas ngesikhathi umthethwandaba waphezulu weSupreme Court ukhangelelwe ukuhlangana njalo ucubungula okuphathelane lalolu daba kumalanga amabili alandelayo. Izakhamizi zeChelanyemba eMatopo zikhala izimathonsi ngenkomo zazo ezithi zintshontshwa ngamasela aweChanyawugwe eGwanda South engabotshwa njalo zilihlekana ezatholakalayo kuze kungenele amapholisa ngolwesithathu olwedluleyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kumaviki amabili adlulileyo izakhamizi zeNtshelanyemba lamapholisa amabili ziphume ijumo ziyadinga inkomo zazo eShanawugwe zahlaselwa kabuhlungu ngamasela enkomo ngemva kokuba sezithole ezinye inkomo zazo. Izakhamizi esixoxelazo zithi udubo lokutshontshwa kwenkomo luleminyaka lwaqala kodwa lumi lanxa lawo masela esazakala. Amasela la kubikwa ehlala eShanawugwe laseJohn Deep eGwanda South. Izakhamizi zeNtshelanyemba zaqoqana zalubhekisa emakhado laseShanawugwe ukuyadinga inkomo zazo lapho ezathola khona ezinye. Umnumzana Cosmas Tshabalala oyisakhamuzi seNtshelanyemba ulandisa ngohambo lwabo eShanawugwe.
So sisahamba singakayifika emzini wakhe nje kunesikotsho omunye umfowethu wasebona inkomo zakhe khona lapho kwasowathi hayi mana mani nasiyanikomiyam wama uthemile ke hayi from there sase sabona inkomo 4-5 inkomo zethu khonapha but sezikhalisikiwe emtshiso yethu but inkomo yakho mawuvela uyazi uyabuyazi sezayiniwe imthiso imthiso ifakileyo lapho sasemutsha sokuayiniwe imthiso yethu warajwa inkomo sezisele lamanxaba lamanxeba kuphela lapha de kulo mthiso yethu sokusela amanxeba kuphela
uphinde wathi ngemva ukuthola izinyo inkomo zabo sena ugwe bahlaselwa ngamasela
asiseyafika lapha de bekhona sase sabona kuqhamuka abantu abaningi kakhulu babe over 60 something behlomile izikhala amabhemba amahloka imkhonto ezingidloko izingqamo sase sabona ukuthi lapha sokuzima sokukhulu hayi khonapho sazama ukukhuluma labo abantu labana base baqala nje ukusijika ngamatshe besijika ngamatshe sathi hayi thina sili lani bafowethu vele thina kasili hayi basibuza imibuzo emzima ukuthi vele sifunane endaweni yabo sidingana hayi basichaya 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 sabona futhi ukuthi ukubaleka vele ngeke kusincedise lutho ukubaleka ukubaleka ubalekela abantu abaningangakana abantu bangakubulala hayi
umnumzana Love Moncube sinesakhamuzi seMatobo uthi kuyadaniswa okwenzakalayo
abantu bagcatshelwa izifuyo besuke lapho bedinga izifuyo zabo befike kuthi abaya-athakwa ngabantu amasela ekwanisa ukuathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenalo into eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwela inkomo zakhe hhayi madoda asisukumeni sonkeni asisukumeni isigaba zonke sambeni siyencedisa ngoba kusase kuyake kukuwe siye laphana siyenceda izakhamuzi zakithi ebunzimeni lobu bomasela lo
umnumzana Mandulo Khumalo oyakhelekhezi layo khala ngenkomo zakhe ezahamba zanyamalala
mina ngilahlekelwe izinkomo ngo-October last year amathokazi amabili lamajongo samabili so yikho esikhala ngakho ukuthi uhulumende usithini nxa sitshontshelwa kanje kungelanto eyenziwayo ebantwini abasebenzi besaziwa kungenziwa lutho
izakhamizi ithi zicabangela ukuthi lawo masele enkomo engabe lo budlelwano lamapholisa ngoba engabotshwa kule viki amapholisa afika ekhulu abehlome ngemibhobho kanye lezinja ehamba langamabhiza esiyadinga lezi nkomo ezitshontshwayo umnumzana Mandla Nkosi Moyo omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda ubikele abalingi ngolwesibili kuliviki ukuthi sebebuthe umhlambi wenkomo
amapholisa amaningi kakhulu la Black Boot emesupport unity sikhona ngale sibaningi kakhulu siyadlula le 100 ngaleso sizathu amasela sizawadinga phansi phezulu ezinkomo kanti sesizibuthe sazibutha siziqhuba ngamabhiza sazibuthelela ebusiness center eshanyawugwe lapha kanti siceda lapho sibe sesikhangela kulabantu ababotshiweyo abatshaya abantu ababezodinga izinkomo labo labo bantu siyafuna ukuthi sincedise ukuthi libabone ukuthi yibo yini besigodwa ngamapholisa ahlomileyo ukuze singahlanganela lokho sahlangana lakho ababedinga izinkomo lawo anxusiwe ukuthi abe khona ngokunanzelela ukuthi abantu ancedise lapho ukuthi izikliwe lezi zibonakala ukuthi yizo sibili
kodwa abafuyi benkomo abahambe eshanya ugwe ngolwesithathu ngemva kokuthola lo mbiko bathi bezilutshwane kakhulu inkomo ezibanjwe ngamapholisa
sesibuya khona laba bantu abasibizileyo basibizela inkomo ezingu-2 esizithole eshanyawugwe phezu komphakathi ongako abanye bedrayiva all from Jubhek abanye bedrayiva endaweni ezithiyethiyeneyo kodwa besibizela into nje engakhanyiyo okungelanto efana lale kade beyikhuluma lapha egrupini ayihlome madoda izinto zethu zikhona ngale
isikhulumeli samapholisi ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi awuphatheke embukisweni weHarare Agricultural Show lapho simbuza ukuthi zingaki inkomo abazitholileyo lamasela abotshweyo lapho sixhumana lomkhulu wakhe umnumzana Moyo uthe yena kakhulumi labonozindaba iinkomo ezitshontshwayo kubikwa zithengiswele emabhutsha emadolobheni abalisa iBedbridge iGwanda lakoBulawayo ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemathawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington
Sixoxalo nkosazana Victress Mathutu umqondisi wenhlanganiso yeZim imbokodo elwela amalungelo abesifazane yena ohlala kwele South Africa njalo osanda ukuvakatshela eZimbabwe ukuze sizwe ngohambo lwakhe
Ngibingelele umsakazi bese ngibonga isikuphiwe ithuba ngengavakashela kwezweni lenkaba ngeli sonto elidlulileyo. Ngingasho ngithi ngifikile koBulawayo nanzelela ukuthi lapha nalaphana kulo activity enziwayo kulo kungafika kwendawo kulo mgwaqonyana iyalungiswa mhlawumbe kwenziwa yilokho ukuthi sokufundela ukhetho. Ngingaba khona koBulawayo kumnyaka ophelileyo amanzi esiba khona kanye ngemva kwamaviki amabili amalanga engiwahlalileyo ngibona ukuthi hayi amanzi akhona. Okunye futhi okujwayele ukufika kungihluphe koBulawayo amagesi, ngicabanga ukuthi ngikhona ahambe kabili, nakhona azange ahambe isikhathi eside. Nxa ilihle lami ngihamba nje ngihamba ngikhangela umama ngiyabona umama abona ilo mama abagcwele lapha emgwaqweni balokhu benjalo bethengisa bezama ukufaka ukudla ematafuleni. Kuyinto esiyibongayo ukuthi omama mpela abazabalazi bondla abantwana bekwazi ukuzondla labo futhi bengalinda ubaba. Ngisuke ekoBulawayo ngaye enkayi, awungaphatheka kabuhlungu ngoba umgwaqo wasenkayi usalokhu yilokhu njengakushiya kuyikhona. Hayi engingazi ukuthi kuyobuya kulungeni kubuhlungu nje uyenkayi. Ngifikele emaphandleni, ngifikele esigabeni sedandadeni enkayi. Ekufikeni kwami hayi ngizibonile izakhamizi. Into engijabulisileyo ukuthi abantu bayazi emakhaya ukuthi kunesifo lesi esegciwane le-COVID-19. Wonke umuntu nje uma umbona uyambona noma imaski yakhe abaningi bawafaka esilevini kodwa bayazi ukuthi umuntu akaphumi phandle ngela imaski. Bayakwazi ukuthi abantu bageze izandla bayasanitize into ezifana nalezo. Ngibonile futhi ngajabula ukuthi njengoba izulinile kangaka abantu emakhaya bakhanya lonyaka balokudla. Lesifo lesi se-COVID-19 esigabeni ebengikhona singathi hayi asidlanganga kangako ngale ndlela esikubona kusenzeka lapha eGoli.
Utholile na ithuba lokuqhuba inhlelo zenhlanganiso yakho kumbe ezakho nje uwedo ezokuphathisa abesifazana labantwana?
Zikhona ezinye izinhlelo engizenzayo nje mina njengami ngizimele ngingu-Victress Mathuthu. Okwamanje isikhathi sami besisincane kodwa ngikwazile ukuthi ngihambe ngiyofika esikolo iwumpane primary lapho ngiyenza khona izifundo zami zemfundo ephansi eze-primary. Loba mina izifundo ze-primary ngizenze ngomnyaka ka-1988 kusiyafika ku-1994. Ngikhathazwa kakhulu ukuthi lesi sikolo eminyakeni yonke ledlulileyo sesilokhe sidume kakhulu nge-pass rate ka-0% ku-grade 7. Bengihambe ngiphethe ama-exercise book okuthi abantwana bebhalele. Angifikanga ngathi ngifuna umntwana oswela ama-exercise book kodwa ngithande ukuthi ngifuna labo abantwana abenza kangcono ukudlula abanye. Bonke nje abathathu abanza kangcono ngeklasi ngeklasi labo abathathu eklasini ngibanikeza amabhuku angu-10 umuntu eyedwa. Kungasikho ukuthi ngithi amabhuku kabalawo kodwa kuyikuthi ngizame ukugqugquzela ukuthi kube yi-present ukuthi lalowo muntwana ongenzi kahle kusasa enze kahle esifuna ukuthi laye mhla ngibuya futhi ngibuye afike ayithole leso sipho kuphele lo 0%. Ngiyamukeleke kahle kakhulu isikolo se-Wombane Primary. Ngibonge kakhulu babalisi bakhona engibatholileyo khona.
Ingxaki yiziphi umuntu aqondana lazo nxa izama ukuchapha umngcele? Kuyahambeka lula na?
Hey, ngingasho ngingananazi msakazi ukuthi manje thina esihlala e-South Africa nxa uhamba kusamele uthole uyenze i-COVID test la uthole i-certificate sokuthi uvunyelwe ukuhamba. Asikho singaphansi kwe-R750 ungakacabanga ukuthi ubhadale imali ye-transport nxa ujika futhi kusase naleyo nto yokuthi uzomele futhi ufunane le lab uhambe futhi uyotesta. Ama-lab aqala ku-$45 noma uhamba ngebhasi sokungakukhosta imali edlula R3,000 ma usuhlanganisa le certificate ze-COVID ezabo zidinga. Kuzaba nzima kakhulu ukuthi nabantu behambe baye eZimbabwe okuyinto embi kakhulu ngoba thina sisebenza lapha sinizwana nezeZimbabwe. Izinto eziningi sizenza ekhaya, abantwana sibajike ekhaya, abazali basekhaya, yonke into nje efuna ukwenzeka yenzeka ekhaya lapha sengokomsebenzi.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yeZim eMbokodo, ebesixoxa laye kuhlelo oliphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.
Kusenjalo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi abantu abedlula ama-208 bahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 lona elibulele oyedwa ngosuku olulodwa oledluleyo. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela igcikwane le-COVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu 3 million.
linga lichona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Ernest Sebata umhlabeleli odabuka eZimbabwe ehlala kwele Botswana.
Wakala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Mr. Gandhi, ngiyabonga.
Sizwa kuthiwa wethule ingoma entsha. Ungasela igama lengoma le njalo lokuthi wayiloba ucabangeni.
Ngiyabonga mfowethu. Ngethule ingoma entsha uyazi ebuye nomfutho omangalisayo. Ingoma ithi kukhulu okuzayo. Ngayiloba ngikhangele izimo zempilo esiphilela kizo singabantu, lokho okusenzakalelayo nalokho okwenzakalela abanye bethu esiphila nabo. Yes, nasemndenini nje yonke. Yikho lapho engafika ukuthi ngibhale ingoma enjalo ngezinye ekunye izimo eziphatha mina sibili uhlobo lwami. Yikho ngendlela engabhala ingoma ethi kukhulu okuzayo, okusho ukuthi mina ngangizitshela ukuthi izinto zonke sengazibona kodwa ngananza ukuthi angikaboni lutho kusasekukhulu okuzayo.
Siyabona ukubana wethule njalo le video yengoma le. I-video le hayi ukhanya kusetshenziwe sibili. Ungasitshela ngama-feature nje nge-video yonale.
Yeah, hayi video le kusetshenziwe, kusetshenziwe kakhulu. Okwenzakalayo ngathi ngiqeda recorder ingoma le e-studio, the studio guy wathi no, asingeke sikhiphe ingoma le i-audio, ine imumethe okukhulu kakhulu la ngendlela eyenziwe ngakhona, iyenziwe ngobunono obuphezulu, so asihle siyenzele i-video. Hayi sayenza sibili saqoqa izinto zonke ze-video, saqoqana nabafowethu nabadadewethu engisebenze nabo laphana. Ya sakhona ukuthi siyeshuta i-video yazophuma injengoba injalo ke. Hayi sasebenza sibili, kwasebenza kumnandi sibili, akula nto yabambi. That's why ubona siyenzele sokuthi sikhona ukuphuma ne-video efana naleyana.
Abalandeli bakho kukhona yini okumele bakukhangelele nekhefu lekhisimu ozabe thulela khona?
Yeah, abalandeli bami bakhangelele okunye okuzayo kukhefu lekhisimusi. Ngina ma collaborations maybe angaba yi-two okumele ngiwayenze. Enye ngizabanika imininingwane yakhona, so kuseduzani ke sesikwanisile ukuthi ngikhulume nalaba engimele ngi-collaborate labo, because abanye sesivumelene. Kodwa angisho akazi izimo zempilo ziyakwanisa ukutshintsha endleleni, but bakhangelele ukuthi kuzabuya okunye futhi. But okwamanje ababe belokhu bebambile kule ethi kukhulu okuzayo. Sengiyifakile la kuma-online stores, isikhona yonke indawo isikhona ke. Kodwa ngizabaphathela okunye futhi, bazajayiva lo nyaka kuze kulenze.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Balandeli, the great Ernest Sebata nguye lo osevalelisa. Ngibonge kakhulu balandeli i-response engiyibonileyo kulaba asebekhona ukubona lapho okunengoma khona. Hayi ngiyabonga kakhulu, nibambe kuphela kanjalo. Sisazolenzela okukhulu okudlula lokhuyana. Iyatsho ingoma ukuthi kukhulu okuzayo, langeqiniso kukhulu okuzayo. The great Ernest Sebata signing out, ngiyabonga.
Lo ke bekungu Ernest Sebata umhlabeleli ohlala kwele Botswana na edabuka eZimbabwe ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo lilalo.
umculo ka Ernest Sebata uhlabela iseBotswana. Otholakala kudlalade lakhe elitsha.
Olivalelisayo, yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.